inkantolo ikwenze kwacaca ukuthi i-Department of Home Affairs ithethe isinqumo ingakunanzelelanga ukuthi umthelela ususa uhlelo lwe-special permit ludala inkinga enganani kubanikazi balolu hlelo. Kodwa-ke sikunanzelela futhi ukuthi-ke uhlangothi olusese-South Africa lwabantu abathize bayakhalazela kuhulumende ukuthi ngabe uyanqoba engakwenzi kube lula ukuhlala kwabantu bangaphandle. Kodwa-ke kumele kuphinde kukhunjulwe ukuthi isinqumo lesi ezokunika abantu i-special permit sathathwa ngemva kokunanzelela inkinga ezazivelelane lelizwe laseZimbabwe nalokho kwakweba ngumthelela elizweni lase-South Africa. Manje-ke kuba nzima ukuthi siyenze sengathi isinqumo lesi thina sisithatha ngokuhlokoloza, kodwa sisithatha thina ngokujabula ukuthi mhlawumbe umthetho sisekelo se-South Africa usamila ufani neminye imithetho yase-Africa engawunanzeleliyo ukuhlonipheka kwe-constitution.
Inkantolo ithi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokulungisisa lolu daba. Lifuna enzeni kahle kahle? Lifuna aluphathe njani?
Thina asizange ukuzocindezela inhlangothi zohulumende nengatsha zase-South Africa zokuthungamela, kodwa thina singabantu abavelelwe yilolu hluphe olwasivelelayo. Kutsho khona ukuthi sasinanzelela ukuthi-ke ekuhluphekeni kwethu abekungazange kwananzelelwa thina umthelela wokuthatha ezinye izinqumo. Ngakho-ke uhulumende wase-South Africa siyamthemba thina ukuthi uyothatha isinqumo esilingene ububelo nokusinanzelela inkinga esihlangabezana nazo. Asitsho thina ukuthi uhulumende wase-South Africa akenze umathanda wethu. Sizama ukumnanzelelisa kuphela ukuthi hawu, kodwa phela ngoba phela sesinohlupho olunje wena walwamukela wathi yena uzasinceda. Kanti-ke manje usethatha isinqumo esenza ukuthi alibale ukuthi sasivele sivelelwe luphi uhlupho.